Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olambulela imsakazweni we Studio 7. Namhlanje ke ngolwesine mhla ka 12 kuMpalakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje idale le Senate lamhlali pasise ukukhangelelwe kuba ngumthetho wokuqeda ukugwetshelwa kwabantu ukuthi balengiswe i-death penalty abolition bill. Abazali abalabantwana abalobulili obungacaciyo sebemanyene lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu basungula umkhankaso lesihloko esithi Free to be me olenjongo yokulimukisa abantu ngamalungelo alaba bantu ukwenzela ukuthi umphakathi ubemukele. Isiphathamandla senhlanganiso ye-International Organization for Migration, unkosikazi Amy Pope, uthi eleZimbabwe kumele lize lendlela zokubona ukuba abantu abalolwazi lwaphezulu kabaphumi elizweni besiya kwamanye, esithi lokhu kulakho ukuphazamisa ukuthuthuka komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kuwona lo msakazi. Umqondisi jikelele wenhlanganiso ye-International Organization for Migration, IOM, obethekelele leZimbabwe okwamalanga amathathu, unkosikazi Amy Pope, uthi amazwe asemhlubulweni weSADC kumele asebenze ndawonye ukuze alungisise indlela zokungena lokuphuma elizweni ngenjongo yokuwathuthukisa, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Ekhuluma lentatheli zindaba, unkosikazi Pop uveze ukuba useqhube imihlangano labantu abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa, umphathintambo wendaba zezisebenzi uMnumzana July Moyo lenhlanganiso ezizimeleyo. Uthe emhlanganweni yakhe ukuqakathekise kakhulu ukuba kube lokusebenzelana phakathi kwamazwe asemhlubuleni weSADC ukuze basebenzise indlela zakulezinsuku ukubona ukuthi bangaki abantu abaphumayo labangenayo elizweni.
The possibility is to work with the minister and other members of the government to
kumalanga amathathu kweZimbabwe kunengi esikuxoxileyo okugoqela ukuba sibonisane ngendaba zokuphuma lokungena emazweni.
Uqhubeke wathi eZimbabwe kumele lize lendlela zokubona ukuba abantu abalolwazi lwaphezulu kabaphume elizweni besiya kwamanye, esithi lokhu kulakho ukuphazamisa ukuthuthuka komnotho. Unkosikazi Pop uthe eZimbabwe kumele lize leziqondiso zokubona ukuthi abasakhulayo bayasekelwa ekwenzeni imisebenzi yezandla, esithi lokhu yikho kodwa okungenza ukuba eZimbabwe linciphise inani labantu abaphuma kuleli. Uthe uyathokoza ukuba loba nje eZimbabwe lilendubo zalo kulabantu abavela kwamanye amazwe abagcine enkambeni ezifana leTongogara, Waterfalls naseChipinge. Ingcitshi kundaba zokungena lokuphuma kwabantu elizweni zivumelane lonkosikazi Pop zisithi kumele ilizwe lize lendlela zokuba abantu bengaphumi elizweni. Enye yalezi ngcitshi esebenza nenhlanganiso yeWenela Association ngumnumzana Peter Siduli.
Kumele ilizwe liqakathekise ukuba abantu besebenze belapha lokuba abantu beZimbabwe bayathola imisebenzi kuleli ukuze siphungule immigration. Imisebenzi ekhona kumele ibhadalwe iholo elithenga.
Usekele ngumnumzana Onias Ziwonye osebenza ekolishini yeBindira University.
Kumele uhulumende asekele abasakhulayo abaqeda izifundo zabo ngoba bakuxotsha abantu kuleli. Akulokuningi ngaphandle kokuswela umsebenzi. I-IOM kumele isize ekupheni uhulumende ulwazi lolu.
eZimbabwe libikwa lilabantu abafika izigidi ezintathu abaselizweni laseSouth Africa kuphela, ukuthi iningi labo lisabalele emhlabeni wonke emazweni agoqela eUnited Kingdom, Australia, leAmerika. Kolunye udaba, idale leSenate lamhla lipasise okukhangelele ukuba ngumthetho wokuqeda ukugetshelwa kwabantu ukuthi belengiswe i-death penalty abolition bill. Lokhu kuza ngemva kokuba idale leNational Assembly lenza okufanayo ngenyanga edluleyo okukhomba ukuthi abantu abaseyi kugejelwa ukufa. Ingcitshi zenhlanganiso Amnesty International zithi lokhu kwamukelekile ngoba isigwebo lesi siphambana lamalungelo oluntu. Lokhu kukhulunywe unkosikazi Nokholo Matshazi emele iAmnesty International.
Sikhuthaza umongameli welizwe ukuthi aqakathekise isinqumo lesi, asayine ngesikhathi kungekhatshana. Njalo wonke abagwetshelwe ukufa baguqulelwe izigwebo zabo kube ngezeminyaka. Isigwebo sokufa siveza ulunya, udlakela, njalo sehlisa isithunzi salowo ogwetshiweyo. Isigwebo lesi kasifuneki emhlabeni wonke jikelele.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi umthetho lo ufanele ngoba laye kasithandi lesi sigwebo njengoba wake wasithola ngesikhathi sombango welizwe labamhlophe. Elezimbabwe lagcina ukwethulela abantu lesi sigwebo ngomnyaka ka-2006, njalo okwamanje akula muntu osethe wathatha umsebenzi lowo. Iningi lisithi kumele kube lendlela zokuthi abantu abadala amacala bejeziswe ezifana lesigwebo sokudilikelwa lijele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Abazali abalabantwana abalobulili obungacaciyo sebemanyene lenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu basungula umkhankaso lesihloko esithi Free to be Me, olenjongo yokulimukisa abantu ngamalungelo alaba bantu ukwenzela ukuthi umphakathi ube mukele. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inengi labantu abalobulili obungacaciyo lithi liyahlukuluzwa ngumphakathi, njalo lokhu kumele kuphele. Unkosikazi Sithokozile Ndlovu uthi ukungamukelwa komntanakhe ngumdeni lomphakathi sekwamdalela izifo.
Oyi-lesbian, oyinkazana ole-24 years. Indaba yokuhlukumezeka ngenxa ye-condition yabo yamphatha kabi kakhulu mina, ngoba ngagcina ngibanjwa imikhuhlane ethize, ngabanjwa inhliziyo, ngabanjwa i-BP because kwehlile kuyamukeleka emulini.
Unkosikazi Hleziphi Hadebe uthi waxotshwa lapho ayekhonza khona ngenxa yesimo somntanakhe.
Nomnganizi ungiphethe, nesihlobo zingiphethe, linjele ukuthi yakuzophila njani. Kwakunzima kimi, but nothing no problem. Ngizonga lo mntanami, nomtshado wami waphela, ukufundisa baphela, izihlobo zami ngathi maningi kancane. Kumele umntanami, ngoba nxa umntanami ehlaba umkhosi uthi mama lo, ngimekele ukumele umntanami uthi mama lo uzakulahilelwa bani.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Phathisani Tabengwa usola ukuhlukuluzwa kanye lobandlululo olubhekane lalaba bantu.
I think ama church should be more involved because ubona ngani ama church yo instigator mbe ya a promoter ukuhlukunyezwa kwabantu be-LGBTI. I-acceptance khona kukhanya ukuthi kuthiwa amadimoni yimimoya mbe kuthiwani ama-church phela kuyabe kuthiwa yimimoya i-spiritual what i-deliverance and khona kukhanya kuyangena engqondweni zabanye abantu kugcine sokupromote ukuthi kube ne-violence against abantu laba, of which mina I think should be the other way around.
Umfundisi Ronald Madongwe owenkonzo ye-Metropolitan Community Church usola udlakela lobandlululo olujonge ama key populations.
Njengebandla siyamelana lokuhlukuluzwa kwabantu kungakhathelekile ngezimo zabo, ngoba isisekelo sombuso asilabandlululo, asilakunikezela ngitsho le mabandleni okholo. Akumelanga kube lobandlululo lwabantu ngokuba uKristu wafa wavuka efela umuntu wonke akazange wabandlulule.
Umnumzana Mnyaradzi Mkandla obona ngokuqhutshwa kwenhlelo e-Advocacy and Research for Men in Zimbabwe uthi basungule uhlelo lokulimukisa uZulu ngamalungelo ama-key populations bemanyane lenhlanganiso ezimbalwa olulesihloko esithi Free to be Me, ngoba laba bantu bahlangana lobunzima emakhaya abo lasemphakathini.
Ukhankaso lolu esilalo lapho sikhangelele umphakathi, ukufundisa umphakathi ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi hayi, singakhangelani phansi, sonke singabantu, singabi lodlame, singabi lenzondo. Lapho sifuna ukuthi umphakathi ube kwazi ukuthi singabantu sikhona emabadleni sikhona ezimulini eziningi lathi singabantu belizwe leZimbabwe ubandlululo hayi asilufuni.
Unkosikazi Monica Mutswangwa umphathintambo obona ngendaba zabesifazana lentuthuko uthi uhulumende weZimbabwe wenza konke okusemandleni akhe ukumelana nodlakela kanye lokwephulwa kwamalungelo oluntu. Inhlanganiso ezigoqela iGirls, iVovo, iSRC lezinye ezweni yizo ezizaqhubha uhlelo lweFree to be me zisekelwa ngohulumende. Ngimele iStudio 7 yokubulawayo nginguAnastasia Ndlovu.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, iofisi yenhloko kahulumende we-Israel umnumzana Benjamin Netanyahu lamhla ithe ibutho lelizwe lakhe lizahlala likhona le Syria endaweni eseduzane leGolan Heights eyi-buffer zone kuze kube lesiqiniseko sokuthi bavikelekile. Ibutho leli ligxile kuleyo ndawo kulandela ukugenqulwa kukalowo wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Bashar al-Assad. Iofisi le ithe ayisoze ivumele amaqembu e-jihad egcwala kuleyo indawo esethusela abantu be-Israel njengalokho okwenzakalayo ngenyanga ezimbalwa ezedluleyo. Osekhethwe ukuba ngumongameli weMelika umnumzana Donald Trump usephiwe inhlonipho yokuba ngowesilisa olohlonzi kulomnyaka i-Person of the Year yi-Times Magazine okungokwesibili. Njalo uchaye insimbi lamuhla ekuseni eNew York Exchange njengesiko lalokho. Umnumzana Trump wamukele ngenjabulo linhlonipho ebiqondiswe kunqobeni kwakhe kukhetho, kubika abezindaba be-Associated Press. Abanye abamukela inhlonipho efanayo bagoqela owayengumongameli weMelika umnumzana Barack Obama, umqondisi wenkampani yeMeta umnumzana Mark Zuckerberg, upapa weRoma uPope Francis lomongameli Volodymyr Zelensky weUkraine. Uhlandla lethu lengxoxo mpikiswano lamuhla sihlaziya isimo sokunanzwa kwamalungelo oluntu elizweni ngemva kokuba eZimbabwe seliqanjwe njengelinye lamazwe angahloniphi ilungelo loluntu kuphenyo olusanda ukuqhutshwa inhlanganiso yeCivicus kunanzwa usuku lweInternational Human Rights Day kuthange. Phezu kwalokho inhlanganiso yamagqwetha lwelamalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights layo ithe ikhathazekile ngokwephulwa amahlayana kwamalungelo abantu elizweni. Lanxa ugatsha lukahulumende olweZimbabwe Human Rights Commission lusithi lonyaka kube lentuthuko ekuhlonipheni lelo lungelo elizweni. Kambe ngempela liyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe. Sixoxa lomnumzana Solani nje emnyama moyo kubandla le-CCC njalo engusenator endawonye lomnumzana Malaki Nkomo ilunga lebandla lezanu PF eMathebeleland South onguye umqalisi ziba.
Inhlanganiso lezi eziningi ezingabe zizimele zodwa zinhlanganiso ezingabe zivele zisilwa kumbe zikhokhelwa nabantu abangabe bengathandi ukuba khona kombuso we-ZANU PF okhona. Kuzindlela futhi njalo zokuthi bona bangabe bephiwa izimali ngamanye amazwe abavele befuna ukudiliza leli lisa. So ngaleyo ndlela zawufumanisa ukuthi khona into zonke ezingabe zikhuluma nizana yitho ezingabe sezikhonza ukuthi iZimbabwe irenkwe njengokuthi yilizwe elingananziyo ungathi ukukhululeka kwabantu kumbe ilungelo labantu. Ama-organization thina ngeza leZANU PF siwakhangela ukuthi angabe ubani akhokhelwa ngobani akhipha lokhu nalokhu inhloso kuyizithini, kodwa uma usuyazisusiya kwi-ground udingisisa sisibili ukuthi abakhunakho kuliqiniso yini. Uzafumanisa ukuthi kuyabe kuyizinto ezivele zine-politics phakathi.
Ingqobe isikuwe Nomzana Moyo.
Akulako ukukhululeka okukhona. Abantu noma behleli bayisaba besizweni lakibo, njalo sihloniphe nabantu abalilwelayo ukuthi nabantu labo babe nelungelo. Ngiphinde ngithathe este abamaloya amela ama human rights eZimbabwe ilungile nabantu ukuthi hayibo ilizwe lakithi lisathe muva kakhulu alinandi imithetho imigomo eyafakwa ngoba ngangicabanga ngo-2013 kwaba isikhathi sokuthi khona ku-adopte i-security lapho kuzagarantiwa okuzakhulunywa ukuthi ama-human rights efakwe ukuthi kube ne-freedom of speech izini ama-political parties esinawo wonke abezazi ukuthi njengoba ama-political parties eZimbabwe kabahlukunyezwa kodwa bona ukuhlukunyezwa okukhulu.
Ungathini ngamazwi akhulunywe ngumnumzana Moyo?
Umnumzana Moyo uyakhuluma naye njengokubona kwakhe akubona ngelihlo lakhe okuyibona nxangwadinisisazakumanisa ukuthi thina ngelizwe leZimbabwe abantu abaningi ekufundeni bakhululekile ukuthi bahambe ezikole sikhala ekufundisa kwabantwana. Umuntu wonke uvunyelwe ukuthi akhulume ngendlela afisa ngayo kodwa abantu bonke abasuka bayibange ukuthi babe funtu bakhulume ngaloba yiphi into kwesikhathi esonke bekuwe kodwa iyalimaza omunye umuntu laphana. Abantu nxa sebebophisana bebodwa ngalo babe sebefaka ezinye izinto phakathi. Okuyikho kona bakutshoyo ukuthi khona bayengezelekile abakhululekanga kuyabe kuyikuphi ngendlela umuntu abantu sebakhetha bona ukuthi ilizwe leZimbabwe lime ngelingeliselekiye bani ngelisa bathinthini oba bona bekwabakhamela ama-sarship akudisturbi yini ilungelo lomuntu ukuthi umuntu ufanta athole ukudla umuntu ufanta athole isikole isekelo elidlela kwamanye amazwe akuqamuli yini ilungelo labantu sengiqamula eZimbabwe yinibeyazasesethina yinibeyazi asesethini khonapho ukuthi yona inhlanganiso leyo kukhona yini eseke yama yamelela umuntu wewanda lezantrip uma sethe waba le program okuthi bayama laphana bathi besiyamdifenda ikhona yini isituation enjani thina esikhona kubanja lezantrip sibona uhulumende ezamile kakhulu imizamo yokuthi abantu balinga njengendlela efaneleyo njalo abantu basenjengendlela efaneleyo.
Ungasigqibela lingxoxo umnumzana Moyo.
Ngayesithi ama-organization amaloya kabamela abantu bezanop enkwaziyo bamela abantu bezimbabwe abahlukumeziweyo abantu bezano bazahlukunyezwa ngubani. I-African Union ngehlubulo wethu wesadaki wakhuluma nezimbabwe ukuthi bakhe bezame ngendlela eziningi zokuthi bamphuve indaba ye-human rights nama-organization akhuluma ukuthi bafaka iqinisa ukuthi hhayi bathi liyabona nje ukuthi kalilandeli indlela lifula ilungelo labantu bakubona kunalokho ukuthi khona kuvela kusebenzi bese indaba yama-sanctions mina anginginethemba lokuthi abantu laba kumele befundiswe ngeqiniso ikakhulu abantu bezalo phefu akusiyona i-opportunity yadinga ama-sanctions. Ama-sanctions bazidingela bona ngesikhathi bethanda singena ezimpini ngamanye amazwe bangena empini ye-DRC ngesikhathi bekhipha uhulumende we-DRC kufaka uLawrence Kabila. Ama-went countries akhuluma laba abatshele ukuthi lingena endane erongo yikupha la ma-sanctions njalo ama-sanctions lawa akuso ma-sanctions eZimbabwe mhlambe ngaba ama-sanctions Zimbabwe njani wona kuma-individuals amabizo abantu jenise ukuthi khona labo bantu babayenza ukurongo kwaseZimbabwe i-corruption yeyama-sanctions kati ama-diamond kathengiswa ngendaba yama-sanctions kati angaphi lawo ma-diamond nxa engathengiswa. Yikho engingakutsho ukuthi indaba yama-sanctions akebesithiwe akusikho esabiza ama-sanctions njalo bayahamba bona amanye amazwe bathengisa into abafuna ukuyithengisa kati esi izimali zinikwa abantu izimoto zidingelwa abantu ngama-sanctions yini ilizwe lethu lilama-minerals umhlobo lomhlobo kuyamayinwa kuya ngaphi konke lokhu amatrak adlula emabhoda ehamba aya ngaphi nakula ama-sanctions iZANU-PF ibe involved emazambikwe so kathesi thina sesifela yemiZANU-PF ingena emazweni amanye efuna kulungise kusuke ukuthi kulungise ilizwe nakithi laseZimbabwe umfowethu Malaki kathe hlale ke cabange orebusise kahle bazamtshela ukuthi hhayi opportuna sitende sama-sanctions. Ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Solani nje Mnyama Moyo, ilunga lebandla le-CCC eMathebeleland South, njalo engusenator obexoxa ecingweni le-Studio 7 endawonye lo mnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla le-ZANU-PF khona le njalo eMathebeleland South. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden namuhla wesule izigwebo zabantu abayinkulungwane elengxenye i-1500 abadala amacala amancane achiyeneyo. Abantu laba babotshwa ngesikhathi somkhuhlane we-COVID-19 baphika basebekhululwa ukuthi bayiqedisela izigwebo zabo ngekhaya. Umongameli Biden uphinde waxolela njalo amacala abantu abangamachumi phose amane i-39. Uthethe inyathelo elifanayo kunsukwana ezedluleyo, waxolela indodana yakhe uHunter, yena obeselinde ukugwetshwa ngemva kokufunyanwa elecala lokwehluleka ukuhlawula imithelo kanye lelokuthenga umbhobho ngaphandle komthetho. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lolandela ezombusazwe zeMelika uMnumzana Tim Muringai.
Ama-presidential pardons lawa aqakathekile ngoba kaningi ningi abantu babegwetshelwe iminyaka because abanye abala ma-representation amaningi. Singakhangela abathi ngama-low income earners yibo abagcwele emajele yona lawa. Ama-white collar crimes bakuma-minimum security prisons, benza izinto ezilula nje. Ma ungatshontsha imali eningi ongayenza amacala uthathe isigidli lesigidli zemali, ukugwetshwa kwakho is not as long as umuntu mbeni obhema imbanje or ithengisi isidakamizi or something like that. So khonokho akuyenzileyo ukuphadona or ukuyekelela abantu laba for ama-commutations ama-sentence abo is very, very helpful ngoba labo bangangena etilongweni balama-programs angathiwa ayabancedisa to reintegrate into society. So lokho vele kuqakathekile for a president to do ma esesalele isikhathi esifitshane. It's a tradition eyenzakala lapha eMelika ukuthi bayaliyekelela abantu laba or change their sentences ukuthi abe lula babuyele emulini zabo and whatever. Okunye okuqakathekileyo kumele sikukhangele, it's not violent crime or abantu ababulala abantu and all this other stuff. So khonokho it's just ama-crimes anje engakhulumileyo kuqala laphana.
Bakhona abanye abasola uBiden ngokuxolela indodana yakhe, uthini ngalokho?
Njengobaba, I don't blame him. Ngoba siyakwazi ukuthi ma ubaba wakho or umama wakho is a politician in any country in the world, bakukhangela ngamehlo ahlukene labanye ngoba babe expecta ngantho abantu abaduzane inkosi uJesu Christ. But siyakwazi ukuthi abantwana labo bayawona. So mina hayi angiboni kule problem okunika i-pardon ayenzileyo kuHunter indodana yakhe. Ukusolwa akwenziweyo ngama-Democrats lama-Republicans vele it comes with the territory. Akula into ezayenzwa ngumongameli welizwe that is going to please everybody. So khonapho ngithi hayi he has to take it on his chin ephonga ukuqhubeka ehambe. Ngoba yena ngubaba kaHunter and Hunter has been through a lot of things in his life. So singakhangela khonapho mina ngiyathi he did the correct thing. Look at the power yangkhona. Ngoba ma usuphumile you cannot expect umuntu ongenayo ukuthi ancede umntwana wakho from going ejele with things like this. So ngiyabonga.
Lo ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe zeMelika obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 eseOhio khonapha eMelika. Sobe isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Ngiyishona njani basakazi? Bantu bakithi into ehluphayo elizweni lakithi inye, asinazo inkokheli eziqotho eziphikisayo. Lingabheka ngale ko Mozambique, inkokheli eziqotho sisaze siyothola utshintsho elizweni lakithi. Nyakana sathola inkokheli eziqotho, lezi inkokheli esinazo ezithi ziyaphikisa, hayi akula nkokheli lapha, ikudlala ngabantu lapha. Ungeke uthi ucabanga ukuba inkokheli yeqembu eliphikisayo elizweni lakithi, kodwa ucabanga ukuthi lizwe uzaliphakelwa njengepleyiti, uphakelwa ipapa. Ungeke kwenzeke lokho. Ungeke uthi wena kuzaba liqembu eliphikisayo uthanda i-comfort zone, ikudlala ngabantu lokho.
Siyabingelela, siyabonga. Umbuzo enginawo ngokuthi uHulumeni Ncube noSengezo Tshabangu bangabantu besintwini besihlaza kangaka, besenza amampunge, bacabanga ukuthi bayini? Ngoba vele ngabe bayahlangana bebe into eyodwa ngoba bazimbila zantabanye, bayinto ezanu, bayi-ejenti ezanu bonke bobabili. Bengathoni besikhohlisa bethi ye bazakwenza inkantolo. Inkantolo kabani? Inkantolo yezanu kuyadlala ngabantu ukuthi kuthiwa bangamacele. Amacele aphikisa ubani? Bayizanu nje. UHulumeni Ncube kabe nguminista wezanu nje. USengezo Tshabangu ayishanyele shanyele le i-headquarters yezanu, behlukane labantu. Vele kahle kahle into yabo nje labo nje kuzwa nje igama lokuthi Sengezo Tshabangu ukuthi Mencube kuyasinyanyisa nje. Into yeZimbabwe nje injengoba injalo, nxa abantu abangamahaga bafuna ukudla okungapheliyo abanjengabo ukuthi Mencube labo Sengezo Tshabangu bebulala abantu beZimbabwe, bafana nentwala ukuthi bancele igazi labantu abavele sebezikhathalela abantu beZimbabwe, behlupheka, behlutshwa indlala, behlutshwa yisomiso since 1980. Bangabasenzela amampunge thina, basinyanyisa.
Studio 7, Studio 7, ambingelele. Ngumzodla na umpofu Jay lapha. Hayi bantu, hayi bantu. La bantu bezanu PF abajonge igolide. Unganjani le mali zabo ezibekwa ngaphandle kwamazwe zithathwe zibuye back to Zimbabwe? Zisiza abantu abahluphekayo ukulungisa umgwaqo. Ungaba kanjani? Ngiyabonga.
Yebo, Studio 7, njani? Hayi, mina nje angazi ukuthi why lokho kukhulunywa ngabantu singeke sizwe nje, kodwa hayi sizwe imibono yenu kwenzeke ukuthi nokuthi ngale nto beniyikhulumile. Anilandeleli, kuyakhulunywa nje kuphela emoyeni, sazakhulunywa kunye imibono yabantu bayikhulume nje kuphela emoyeni.
Studio 7, salibonani livuka njani labalaleli? Uchamisa sewaqhuza kunyawo abalandeli bakho enindebele omfoka Sondumba. Abasela direction ngangibahlala mbatshela mina ngisithi kona uChamisa uzolishiya esigangeni. Chamisa manje uqhuzukile, lisesigangeni madoda. Mzamo bani elisazowenza ukuthi lingene la nekhethweni? Khokhelweni uqhuzukile.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo. Lanili lakho kusithumela yeni imbono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngalifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakani isicelo kunombolo zonalezo ezithi +1 202 465 0318.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel, lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena ngelinki efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel kuWhatsApp yakho, ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho. VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Leyi balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngakhohla, uyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esicubungula ukuphathelane lokuqeda ukuhlukuluzana ngobulili, i-gender-based violence. Sikhangela ukuthi umkhankaso lo uqitshiwe kuyona le iviki. Lolo luyabe luhlelo lwe-Women's Round Table olulandela lona lolo. Olivalelisayo yimi ke usithandekile Mhlanga, ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.